Kanti kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona kuthiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama-votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Now okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla le-ZANU-PF nxa siyakhangela ama-votes ayiwo awabhalwa yi-ZEC, yi-ZANU-PF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokhu okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi sokukhanya sovala ukuthi khona umnangagwa kawinanga, njengoba lanamhlanje kungazi ukuthi nxa wawina wawina ngamavoti amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma-election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela Chris ukuthi khona ngiyakwazi mina, ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma amahhofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseHarare laphana, simnike izimota azifunayo, simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi zephathi yakhe nxa ezavuma ukuthi ehambe ephaliyamende eyokuba ngu-leader of opposition. So-ke wathi-ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa labo abalutshwana, hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa, injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona lidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So-ke kwathi-ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye, yikho-ke okungenisa ngudlu omonzora. Uzathola ukuthi namhlanje iphaliyamente kayiseseyileyani iphaliyamente ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama-strangers ngaphakathina kwephaliyamente, umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani ephaliyamente ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayinosi ukuthi abe ngu-member of parliament kodwa namhlanje uzithola engu-senator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngu-member of parliament koBulawayo kodwa namhlanje uzithola engu-senator. Ngingababala bonke baningi sebegcwele ephaliyamente okusokusenza ukuthi la iphaliyamente yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni kuhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le-MDCT imali yona le?
Njengoba ngithilo Chris, omonzora i-MDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu ephaliyamende abayakuthi no madoda imali yelizwe ichaphazwa kubi, njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi sicanse safika kuma-20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe, omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma-resources aleli lizwe. So-ke bafuna abancedisa bokuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele-ke ukuthi ngabantu abazimiseleyo ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana, hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.